atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 17 kumfumfu 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubufakazi lobe sikubonayo okukhulunywa kukomishi leyo siyakuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona aniningi lalapha abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo bangani balecele abalalo.
Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho iqhubekele phambili eHarare namuhla, abantu abaningi besipha obufakazi.
Njengama-organized bodies zeleba besingakaze ke sihlangane lo minister omutsha, so besisiyabonana naye sithethe ke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina.
Iziphathamandla zenhlanganiso ye-ZCTU namuhla zihlanganele umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alinhlanganiso ngamapholisa. Ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi amankampani athumeza imali asebenzela kweleBotswana exwayise abafisa ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi baqale babuze ukuthi imali ikhona na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa elibutho iqhubekele phambili lamhlanje eHarare. Kulabantu abaningi abapha ubufakazi, abanye besithi udlakela lolu lwaqalwa ngabe MDC, kanti abanye bebesola ibutho. Aba phe ubufakazi laba bagoqela abanye abadutshulwayo lababulawelwa izihlobo labangane. Kubika uGibson Bebe.
Ngemva kokuba ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC isiphuze ukuletha impumela yokhetho lukamongameli abatsha bebandla le-MDC Alliance bangena emgwaqweni wedolobho leHarare betshengisela ngalesi simo okwaphetha kubangela ukungenelwa kwabebutho badubula emphakathini babulala abayisikhombisa walimala abambalwa. Omunye wabakade bekhona kulesi sehlakalo sokuqala kwale ikhomishini namhlanje ngumnumzana Justin Sikala. Yena-ke ubuke okwenzakeleyo esithi lokhu kuzanceda ukuthi izehlakalo ezinje zingaphindwa kwelakusasa.
Ubufakazi lobe sikubonayo obukhulunywa kukomishi leyo siyakuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona aniningi lalapha abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo balecele abalalo khulubengani abafuni ukusola uhulumende onguye waletha amasotsha abo yazodubula abantu. Okunye kwakhona kuseqinisweni sibili siyakuthakazelela.
Owayemele ibandla leZANU-PF encintisa kukhetho lukakhansili kuward 6 eHarare uNyasha Zenda laye ufakaze phambi kwali commission ethi abatsha be-MDC babefuna ukumtshisela ebhasini elase limumethe umlilo eceleni kwehofisi yeZANU-PF. Uthi wenelisa ukuphunyuka wacasha ngemva kwemota eyayimile okwaba yikusila kwakhe, kodwa umnumzana Themba Sihwa omunye wabakade belalele kunikwa ufakazi uthi umangaliswa yibunengi bobufakazi babantu abamele iZANU-PF okudala ukuthi abantu bagcine bengamukeli impumela yale nhlolisiso.
Yabe silandele iCommission of Inquiry kuma shootings ka 1 August after ama elections ezilapha eZimbabwe. Ya sibili khanya basebenza but asikwazi manje ukuthi ama witness angikhona wonke labo akhulumayo ngabantu abagenuine kumbe ngabantu abathengiweyo ababhadaliweyo ukuthi bekhulume into ezinjani ngoba abaningi bakhona khanya bakhuluma be against MDC of which ya abantu abaningi bona bacabanga ukuthi amasoja ayaphambanisayo ngokudula abantu but abantu abafakazayo bona khanya banika icala ku-MDC so asikwazi ngibantu bakhona abajenuine
kodwa iningi lalabo ababuye ekuhlaleni kwedale lekomishini le lithi indawo eyenzelwa linhlolisiso incinyane okuyinto esenze abanye abafakazi bengelisi ukungena benika ubufakazi. Intatha lezindaba kanye lozulu jikelele obekhona bagcine behlezi phandle lapho akade bebukela okwenzakala phakathi kumabona kude ngokusolakala kwendawo yokuhlala. Omunye wabahluleke wokulalela bephakathi ngumnomzana abhewusiziba ngoba engatholanga indawo yokuhlala lokulalela ephakathi.
Angithi bona bathi khona le public hearing kushicho ukuthi ngingumhlangano okumele uhlangane khona okumuntu nje bekwanisa ukuthi abuye ezolalela kodwa nje kutshoni nxa sebezasihlalisa endwane encane kangaka efinyezeke kangaka kushicho ukuthi iningi lethu sesiyahlala phandle singela ndawo yokuhlala njalo siyakhuluma siveza ubufakazi bethu njani. Indawo le kumele ibe indawo enkulu ekwanisa ukugcinileki labantu njalo kube leningi labantu elizanti kubufakazi.
Unkosikazi Marian Chidamba omunye wabafakazi namhlanje uveze ubuhlungu obukhulu lapho elandisa ngokudutshulwa komna wakhe ngabebutho esehlisa izinyembezi. Uthe yena wafika ebona labo abagezisa izimota edolobheni bevala ngenhlabathi lapho awophela khona umna wakhe wamfica vele sekuyisidumbu eseqanda. Ikomishini le ikhangelele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi isizwa ubufakazi bonke besehlakalo sikamhlaka 1 Ncwabakazi ibizophetha ngokwethula umbiko oveza imbangela okwalokho okwenzakalayo. UZulu ukhangelele ukuthi uhulumende ajezise labo abazafunyana ukuthi bephula umthetho kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi ngubani owalayela ibutho ukuthi lizedubula abantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Iziphathamandla zenhlanganiso yeZCTU namuhla zihlangane lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi sekayinzenza zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alihlanganiso ngamapholisa okugoqela umgcini sihlalo wayo eMidlands umnumzana kulakwashe munengiwa yena oke wabotshwa namuhla. IZCTU ithi umunengiwa uthethwe ngamapholisa ayamgcina enkambeni okwamahola athize emethesa icala lokuqoqa ukutshengisela okwakuhloswe inhlanganiso le ngeviki edluleyo kodwa ubuye wakhululwa engedesangacala. Kunobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo usole kakhulu amapholisa ngesehlakalo lesi.
Sibona ngani nje le yindlela yokwethusela inkokheli zebandla leli ngokuthi bayakwazi ukuthi sivele sikhangelele ukuqhubekela phambili siphikisana lobubi nalokho esingavumelani lakho. So sibona ngani amapholisa asebenzisa nje amandla abo ukuthi bethusele amalunga ethu.
Lihlangane lo mphathintambo obona ngendaba zezisebenzi lamhlanje belikhuluma ngani kahle kahle?
Singathi nje umhlangano walamhlanje ngesilungu bathi it was a courtesy call kumbe singathi besizombingelela njengoba lokhu waqanjwayo njengama organized bodies elabor besingakaze ke sihlangane lo minister omutsha. So bese siyabonana laye sithethe ke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina njengezisebenzi sachasisa ukuthi aluba ke ugatsha lwakhe luyaqinisa indaba ye-tripartite negotiating forum. Sibone ngani ke li-platform ke isistile izabangela ke ukungahlaliseki elizweni nxa izisebenzi seziyahlangana lama-policies esingawaziyo ukuthi adatshulwe ngaphi, avelela ngaphi, abangelwa yikuyini. Kunye lakhonokhu nje ukubanjwa kwabantu bethu ngamapholisa ebusuku ezindlini zabo. Sikubeke kwabasobala ukuthi hayi akusibambi kakuhle. Nothi thina kuphela, akuyathi ilizwe labo abafuna ukudlelana lathi asoze bejabulele nxa bevala ke emaphepheni ukuthi silalaba abakhangelwe ezomthetho bangena ezindlini zabantu kebusuku bebopha izisebenzi ezingalacala. Sibone ngani akusoze ke kupheke i-imeji enhle elizweni, ikakhulu nxa sikhangela uhulumende othi yena is open for business.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseHarare. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ubengeke akhulume ngokubotshwa kukaMunengiwa ngoba ukukhefu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ungene kulanga lesibili umhlangano lamhlanje, umhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele oqoqwe engabe dolobho lakobulawayo bemanyene lenhlanganiso ye Urban Councils Association of Zimbabwe. Kumhlangano lo ukhuluma ngokutshalwa kwezimali kumakhansili injalo uphansi kwesihloko esithi Local Government Investment Conference Logic. Lo mhlangano ovulwe ngokusemthethweni ngomphathintambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ungene kulanga lesibili ukhangelele ukuphela kusasa lapho amakhansili amanyane kobulawayo ehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Evula okusemthethweni lomhlangano lamhlanje, umsekeli kamphathintambo wezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe kuhle amakhansila asekela imisebenzi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi ilizwe livulekile kwabafuna ukuzotshala imali lokusungula amabhizimusi. Ethi njengohulumende baphakathi kokubona ukuba amakhansili ayaqala ukuqhuba umbuso wezabelo.
Yes, sithina sesibisa khona ngapha kuma local authorities indaba ze governance. Sesifuna ukuthi abantu bakhangele endaweni zabo ukuthi balani, bakweze imisebenzi yama local authorities kulokuthi thina njengo government sibe siphezulu laphana sikhuluma sithi sifuna ukuthi kube nje. Ubona abantu sebehlala bodwa phansi ba decide.
Umqondisi wezindlu kobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo zokwakha lokhu liqonga malanga wonke, kodwa udubo olukhona yikuma manzonzo kwezomnotho elizweni ngoba bengenelisi ukulungiselela ukutholisa abantu izindlu.
I-waiting list iyaqhubeka imemetheka. Okwakhathesi i-around 115,000 of ama residents aregistile ukuthi afuna izindlu. Inkinga esibhekana lazo okwamanje ngibona ngathi kuhambelana lesimo somnotho wezelizwe osokuyikuthi sokuyinto esisiba ngaphezu kwamandla ethu.
Obona ngezentuthuko edolobheni leGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo uvumelane loKhumalo ethi balodubo olukhulu.
I-housing list yethu dadwethu imi ku about 12,000 and inamba enkulu sibile ukuthi lathi we are worried ukuthi siyenze njani. Yiko on the other end uyananzelela ukuthi ema council including ourselves silodubo lwe equipment yokuservisa ama stands ukuthi ama stands ebe khona.
Umabhalane we council ye Plumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe uthi bapha abantu indawo zokwakha ngokuphela emizameni yokwehlisa inani labalinde ukuthola indawo zokwakha.
Uhlelo lwama stands lumi kanje siya continue sinika abantu ngemiyaka ngemiyaka siqhubeka asimi abantu abayinvolved ku service ngo stands banengi siqala ngecouncil yona ngokwayo siya service ama stands as a local authority ukuze si reduce waiting list sibe lama partners esangena kuma MOU labo abanjenge ZB eyathenga umhlaba onganganeniso ukuthi ube lama stands angu 748 stands.
Isikhulumeli secouncil yeBait Bridge umnumzana Raniel Ndowu uthi inani labalinde ukuthola indawo yokwakha lifika kunkulungwane ezilichumi lane i-14,000.
Thina singathi ihlelo lethu lezindlu i-waiting list yethu ihlezi ku-14,000 i-high density, medium, low density ama-residential areas. So ama-residential stands ethu aku-around 14,000.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwezindlu kunye le ndawo yokwakha kuthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo yokwakha liqansa impika lamalanga. Umhlangano lo wamakhansila okhangelelwe ukuphela kusasa ungene ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuke emazweni lenhlanganisweni zomhlaba agoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank lezinye. Iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
U-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labathuthela emazweni lo kuhlukunyezwa kwalabo abangela maphepha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Russia uthi isifundi sekolishini esileminyaka engamashumi amabili yiso esithiye ibhomba salandela ngokudubula ngombhobho okhafula inhlampu ngesiqubu esikhulu kwafa abantu abalitshumi lathobamnembili kwalimala abangamashumi amahlanu lamhlanje ekolishini elifundisa imisebenzi yezandla elisedolobheni lekhethi kwele Crimea. Iqula elakhethwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuhlolisisa udaba lokuhlukunyezwa kwabesiRohingya Muslims ngabebutho leMyanmar lilaywe ukuba lizokwethula elikutholileyo ekupheleni kwalinyanga. Ifilimu etshengisa okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda kuthola uzibuse ethiwa Gugurahundi Genocide 37 years later iyabukiswa sikhuluma nje eHarare. Umqoqi wale filimu njalo eyintatheli zindaba uZenzele Ndebele uthi umanyanele inhlanganiso yeSAPS Trust ukuyibukisa lifilimu eHarare ngemva kokuyibukisa kobulawayo ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ifilimu le isiqale ingxoxo mpikiswano enkundleni esifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp ngokwenzakalayo. Sixoxele umnumzana Ndebele ngalolu daba.
Kathesi siseHarare eSurface Trust, lapho-ke i-documentary le ezabe itshengisa in the next few minutes. I think konke kuhambe kuhle, akula singathi kuyakhathaza. Ngathi kona ngisebenze kakhulu labantu be-Surface Trust abayibo abaqoqe abantu ukuthi bebuye lapha. Ngokwazi kwami I think bozabela abantu abangadlula 100, and bathi abantu bakhona abaningi bathe bayabuya. So kathesi abantu abaningi sebebuyile, simelele nje ukuthi siqalise. Kube le ngathi free advert efakiweyo lapha kubo social media, so anyone ozwa nje elesifiso sokuthi ebuye ezobona i-documentary le uyavunyelwa ukuthi ebuye ezoyibona. So indaba ye-ground asiyo indaba yamaNdebele kuphela, indaba yomuntu wonke. So ukubuya kwethu eHarare ukuthi siyakwazi kula abantu abaningi abaso esiNdebele i-costate ubebuye bezobona. So ngicabangela ukuthi akuthwali kuzaba lamaNdebele amalutshwana ngokuseHarare.
Ngokubona kwakho ngosukwenzile langalokho abantu abakubhalayo kubo social media, ubona ingani lalaba abangasibo besiNdebeleni labo bazabuya?
Ya, ngibona ngani ibo bazabuya ngobuningi bezozisisa, ngoba I think baneminyaka eminingi kakhulu betshela manga. So abaningi balokhu beyabambile lawo manga, omunye ufuna ukuzo bakhona abazabuya befuna ukuzophikisa kumbe befuna ukuzokhuluma amaqiniso kabo abacabanga ukuthi bayawazi. So abantu bazabuya for nje ngesijene.
Siyananzelela njalo ukuthi umfanekiso lo usukhona ukubomabona kude lapho umuntu angazivukelela khona, akunciphisi yini inani labantu ababuya kuzobukela?
I think abantu abafuna ukuzobuya babukela baye befuna ukubona lowo muntu owakwenzayo, bafuna ukuzwa ama-discussions azaba khona, bafuna ukuzokhuluma. Kwehlukene kakhulu ukubukela ku-YouTube ngoba uyabukela uwedwa, imibuzo layo uyaziphendula, but nxa kula bantu abaningi liyaba lama-discussions uyabona okunye, plus it becomes i-networking ukuthi lani lihlangane lixoxe nje. So kwesinye isikhathi uzathola umuntu ukuthi ngayibukela ku-YouTube but mfuna ukubuya ngoba kuya kula bantu abaningi.
Yiziphi iziphathamandla la elisinxusile?
There was no esingathi kumbe specific invitation to abantu. So wonke kube kuyi-open invitation, akufanani launch eyayenziwa koBulawayo kwakuyi-premier lapho esasinxuse izikhulumo ezijineyo. So lapha anyone ofunayo uyabuya kula program yokuthi kuzaba lama-guest speaker lento ezinjalo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yintathelizindaba njalo ngomqoqi wefilimu emayelana ngompuqazwe weGugurahundi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwemali yakwele Botswana eyamapula endaweni esifana lakoBulawayo kanye lezinye eziduzane laleli lizwe sokubangele ukwehla kwenani labangena elizweni elingumakhelwane leli. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulokuxokozela ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe, umgwaqo engena kwele Botswana ulokhu womeqha kungela nenye elizothenga impahla elizweni elingumakhelwane. Kujwayelekile ukuthi uma impahla isilela kumbe idula eZimbabwe, abanye bechaphele kwele Botswana ukuyathenga khona. Kodwa kathesi ukuselakala kwemali yeBotswana eyepula, ngitsho lemkambo yensitha kujo ukuthi inenye lehluleka ukungena kwele Botswana ukuzothenga. Abalihlekana abenelise ukungena ebezothenga impahla endlini emadolobheni afana leHabron kanye leFrancistown bathi ipula ilihlo lentwala, ngitsho ezidaladeni lapho inengi elithenga kwabantshintsha imali ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Umnumzana Brian Ndlovu yena uthi ubenelise ukuntshintsha ingcosane ezothenga iHabron esuka koBulawayo, uthi amapula kawatholakali osekubathwalise kanzima.
Isifiso ebantwini abaningi sikhona sibili ukuthi bebe bezotshaya i-shopping yabo lapha eBotswana ngoba into zichipa, but ezichizathesi ipula alitholakali emgwaqweni. La muze ngifike khonapha ngifike kanzima kakhulu, ngilithenge ngentengo ephezulu ukuze ngibuye khonapha because alibonakali kathi semgwaqweni.
Omunye laye othi ubethenga impahla phose isikhathi sonke kwele Botswana, unkosikazi Progress Kunene, uthi sekunzima khathesi kulandela ukuselela kwemali ikakhulu eyohlobo lwamapula.
Benguthanda njalo nguqhelile uzo shophe eBotswana, kodwa khathesi inkinga esikhona yikuthi ubulala khona kalisatholakali lokuthi noma uzama ukulithola lithengeka nzima sokuzima ukuthi sibuye ngapho uzothenga impahla.
Kodwa kulethemba ngesikhathi uhlobo lwemali yebond note luthole esinye isisindo ekade sihle kakhulu phakathi kweviki uma kuqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Rodwell Moyo uthi kubabha ithemba ukuthi uma isilinganiso sebond note singaphose sifane ledola leMelika, ezinye inhlobo zemali ezifana lerand kanye lamapula kuzatholakala.
Hayi kunzima, kodwa silokulithemba lokuthi mhlawumbe kungaba ngcono amapula aqale utholakala, njengoba nanku sibone ama-bond notes eqala ukuphika against the US dollar this week.
Ele Zimbabwe liphakathi kwenkeme-nkeme kwezomnotho, kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni. Okunye kufana lamafutha ezimota kuyasilela, kukanti intengo yempahla iqonge okwamagama osekulethe imfanekiso yomnyaka ka-2008 igijima engqondweni zabanengi. Ngingumathin Ngwenya owe ndaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizambwa usetshayele ihlombe abafana bakhe ngokwenelisa ukuthola imiklomelo emine kumidlalo yomkhankaso weAFCON elidlalele iqembu leDRC. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMauritius liphumelele lemiklomelo emine ngemva kokudibana lele DRC kumidlalo emibili, njengoba linqobe nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe khona le kule DRC ngomgqibelo kwathi izolo. Ngolwesibili lawa amaqembu abe ngujikilobhanqa 1-1 emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare. Esekhuluma lentethelo izindaba yokuphelani komdlalo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSunday Chizambwa uthi yena abafana bakhe benze umsebenzi omuhle kakhulu, njalo bebengathatha yonke imiklomelo eyisithupha luba abadlali bebekhona bonke.
DRC are not a small team.
Iqembu leDRC asiyoqembu lamangamanga, njalo senze kuhle kakhulu ukuphuma lemiklomelo emithathu sidlala khona kule DRC okuyinto engavamanga. Udubo esihlangane lalo namhlanje yukuba besilabadlali abalemeleyo kanye labamiswe ukudlala kwisijeziso sokwephula imithetho yomdlalo wenguqu. Ungatholi yonke imiklomelo kube ngumnyama nje kuphela, kodwa ngiyathokoza ngendlela esidlale ngayo, njalo sesikhanyele ukuba sidlale kuhle emdlalweni wethu olandelayo esawudlala leqembu laseLiberia.
Iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalani yesibaya sikagroup G ngemva kwemidlalo emine lile miklomelo eyi-12, kuthi eleDemocratic Republic of Congo lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leCongo Brazzaville lona ile miklomelo emine, njalo lilingene ngemiklomelo yeqembu elijeke amanye engalaneni eleLiberia, kodwa ihlukaniswa yikuba eleLiberia selahluhlukanengi. Kula maqembu amane asephumelele ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo, njalo lawa angabalisa eleMadagascar lona ukuzaba ngokwakuqala ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON. Amanye amaqembu asephumelele ngabalisa ele-Egypt, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Iqembu leZimbabwe elizavakatshela eleLiberia emdlalweni walo olandelayo ozadlalwa ngenyanga ezayo ekaLwezi, kuthi emdlalweni walo wokugcina lizemukela eleCongo Brazzaville emdlalweni ozadlalelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ucwaningo phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho luqhubekele phambili namhla, ababona lolu dlakela lusenzakala besipha ubufakazi. Iziphathamandla ze-ZCTO zihlangane lomphathintambo obona ngezisebenzi namuhla zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga azo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.